Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulungandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga izanuphiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho nasilelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba eqhumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitishi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costand Mombe owechiretsi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia laye njalo owechiretsi kuward 7, umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18, lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga izanuphiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho thina silelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court inqinta-ke le-decision kuziguqule kufakwe i-decision ele-justice ezavumela ukuthi ama-candidates ethu avunyelwe ukuma kulelu khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho ukubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi aphila nini
isikhathi somthetho sikaneli impumela le iphume mhlaka 19 January kumele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi njalo sikhuluma sothanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizo-aphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane thina sizo-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu zethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa eZimbabwe njalo encintisa azikhethele ukuthi ukuncintisa ezimele esingathi kiwa independent ngokuthi umuntuza engaphandle kweqembu ngaba yi-PPC ngaba yizangu ngaba yini wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ukumuntuza ngaphansi kwesinqumo somthetho ese-constitution yezi. Zimbabwe ungakhangela ngo-August 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye bazobama baba babili babili ku-Triple C kusenziwa yiveki nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi ngabakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengo kwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe nxa isimo emabili mabili kube njalo uZulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje inkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela labakhandidate ethu ukuthi bebebelonke bekuground ke bekhankasa bemelele ukuthi sizwe ukuthi Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kusize sinqobe kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukunqimpisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni wethu ye-constitution ukuthi abantu balishe ukuma besalisho ukuma ngaphansi kwebandla ababe befuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla kubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipa
Lo-ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare Golunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa namuhla ngemva kokuvalelwa estokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lelokungaziphathi emphakathini Amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa. Sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZanu PF walapha eZimbabwe ngakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe lana umuntu ephakathi njalo bemnitha ibhili thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elecala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibhili abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa kuyukuthi indaba yakhe ifuna ifayini ifuna ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prisoner njalo iZanu PF nomnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile ngakhatshana
manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lwezomthetho wena ukubona njani
yeyiqiniso leli kusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kukamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasiva amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafiki hayi kayimeye ukusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayisondaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa imfelongo ukuthi balisi abantu abalwanayo endabeni zombusazwe
sike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZanu PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla leCCC ubona kuliqiniso yini lo
ukuthi engabuye bese futhi nalobani amandla ukhulumende obezimisele ukuthi abhixikize ibandla eliphikisayo ele-Triple C wazama ngandlela zonke azigwalisayo ukuthi engathi kubopha oSikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungelabantu kuyasala kunabantu abavokhala abantutshwane so se-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhixize i-opposition party kwele-Zimbabwe
manje njengoba ungomunye oyabe khona emthethwandaba Ubona ungani nxa kuyikuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni line liyaba likhona likuza kuthatha njani khona lo
ukuthi ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele okusegcekeni ukuthi asivumelanda lokho kwenziwa nguhulumende. Ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo njengalokho esikubona kwenziwe ku ukuyikuthulwa komthetho ukuthi athola libesekuswaka kumele upgrade ngoba already usehlalise umnyaka wonke ephakathi elokhu ekwe-remand. So basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize. So akusena lelicala abangalithola analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lona.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitiji esigaya amandla kagetsi esibulawayo e-Thermal Power Station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphuma emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye lekhansili yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitiji lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelele ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani ukuthi ngobani o-owna those power stations a-onwa i-city council kumbe onwa yizeta. So namhla bafike basitshela ukuthi hhayi ama-type disk akhona ekhansi indawo leyana yingeka abantu ngekamasipala. Sasesisuka sazibuza yes sidiscasa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-CD commissioner kumbe isivala ithatha ngaphi, akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa.
Kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona.
Isinqumo esisithetheyo ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silungisana namaminista uResident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba leyi. And then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council savumelana ukuthi maybe there's need yokuthi yenge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kulendlela zokuthi inga-revisewa kudingwa ama-investor e-investe kusho. So sivumelana to ama-investigations wona la mele kale sukuyenzakala.
Ye, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo?
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama-power cuts esema-power station lena ibisebenza e-cup just that na amagetsi engekho then khathesi we are relying on e-one. Ma kungaba le-sol e-one ubulawayo kalashopha black out because i-backup izalayo abantu zobuze imisebenzi izimfeza lapha sikhuluma abantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa kule sikhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other company ngoba ama-company aphila ngezesa khathesi sesi 2024 to life cutting tech technology. Technology. So we should not only have a market. Other companies will not see the need to come whether in the Sahobulaway. So I would pick up 36,000 to the Snuga, and I would pick up the Snuga and Yella market over to the party among Lana Abuna, Obulaway. And also, Nama historic landmarks of Obulaway. Obulaway, we are going to get 22,000. Naso ukuthiwa sesizibheke ngaphakathi ibangkhona what are you saying about bulawayo. Also khathesa wasebenzisa sikhwezi lama khare and kule danger yokuthi abakhwela even more naso kule low supply of electricity. Mo abantu bethu ukuzo investa in bulawayo because at least they can look at to make the cut power. And so abantu bazobuthiwa lemisebenzi lama basebenzi and lasiphele lokuthi sikhulothe sikaba ngani banganeno.
Lo ke ngukhosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabulisa ku-Studio 7, siyabulisa ku-Studio 7, linjani basasazi, igama lami nginguVusimuzi Ndlovu laphana ngisuka endaweni yaseNkayi khona ngale golitshene kula majaha amahle. Bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane kakhulu, le ndoda okuthiwa nguChabangu le ngihle ngihlale phezu kwendawo. Kumhlophe nje ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle, ekwathi kuzothiwa makuvotwe kahle. Ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU-PF besaziwa ngokuriga, irige kungena abantu bezanu-PF, uzajabula nalo uChabangu ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni. Ngoba angeke udlale ngerisk ukuthi makuvotwe kasha, kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kasha, i-team AS iwinile ukuthi makuqalwe kasha, ngoba vele barobha nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde kuthiwe makuqalwe kasha. Ma sebewathethe amavoti abantu uzathini uChabangu yena?
Livuka nje Studio 7, livuka njani? Hhayi siyavuka thina. Ngingomele igwanda ngiyakhala la, khala ngalaba abalandeli bezanu and amashona ukuthi ezeholo ngithi ngikhale ngalaba abantu baseMpumalanga. Laba abantu baseMpumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi. Laba bantu kwezinye isikhathi singasingababhekanga banamandla, angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu. Lalila nje loba balothiwa ngumalakhi Nkomo lokuthi ukhuluma uthini ngeZANU-PF, ukhuluma uyayincoma iZANU-PF yenza lokhu nalokhu nalokhu. Mhlawumbe kuthakathwa lokhu, akekho umuntu right ekhanda oright kahle kahle ekhanda. Sorry baba malakhi Nkomo ukutsho njalo, kodwa ngilokuthi baba vele ukudlala ngesikhathi ngoba hayi simqondo ukuba ngibaba awukho kuwe. Next nje malakhe Nkomo, sothi malakhe Nkomo, hayi into oyikhulumayo ngozothi wena abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi, khitshwe izijezi zomnotho kufidwa iZANU-PF, thathwe izijezi zomnotho kufidwa abantu baseMpumalanga, amashoni kulungiswe emashonalendi, yonke izinto zibe rightly, mathathe ikhompe imashoni namathebelelo zabona, there is a huge different.
Sanibonani, sanibonani bafowethu, nasanibonani sakazi nonke nje siyanibulisa, mthokazi omuhle nonke bafowethu. Bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabogawule nabo laba omalaka Inkomo, bekhulume bethini beqamba amanga bekhohlisa abantu, kodwa okusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga iZANU-PF ayikho into eyenzayo. Okuyogcineni nje kuphela ihlukumeza abantu, ilizwe liyaphela, kuyinhlekisa lokhwana, kuyayangisa, kuyanyanyisa okwenzakala ezweni. Amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo elihamba phambili ngokuhlupheka. Kuyanyanyisa, izinto ziyakhuphuka ezitolo, akuna price control, akuna lutho omunye nomunye uzenzela umathanda. Ilizwe nje lingenamthetho, uma kufika oDisemba izinto ziyakhuphuka. Fana kwamanye amazwe izinto sihambe ngomthetho ngendlela okufanele sihambe ngayo. Khona akuna mongameli, ilizwe lingena leader liyahlupha, kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo. Bafana nabo Obed Mpofu nabo Chuma, ufana nalo baba lobantu Anglison Sibanda, lo baba lo hambonto uphelele ekhanda futhi angeke bomfundisi nalelo bandla lakhe amsho liyanuka. Siyabonga,
singabisabinyela, siyabonga. Siyadana kakhulu uzisengeza uChabangu esezenza yena osele party okuthiwa i-CCC. Besicela ukuthi imali khuluma naye inomali Studio 7 ngelimqathanise lomunye umuntu we-CCC ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe, uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela i-CCC, uzethi chazele kabanzi ukuthi yena u-Secretary General wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho lama structure e-party. So yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengu-Secretary Attorney General ola mandla okurecola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakhe yena usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngoba amakhodi hayi ukukhulisa abantu ethi yena ukukhulula abantu uTCN selesikhundla esokuzibazela yena uyinkomo yomdaka akazwa lutho uyi nothing uTCN so engabodlala ngabantu behluphekile siyabona
Studio 7 ninjani kodwa gama nguvusa umuzu ufaka khade ubungane umthimkhulu kumale ngasendaba zintuni hayi le ndaba yenkayeleni hayi izisubuhlungu phela angazi ngayibaza ngifaniselani ngoba leyo ndaba yenza laba ayilunganga neze yazama phela ulibala ngento eyadlula kudala kodwa nokuvusa amanxeba lokuzivusa amanxeba kanti baqondeni labantu laba nginto ezabazenzayo mina sicela sami sisodwa nje ngicela abantu bakithi emadiveni apha sibambane sibamandebele sodwa sibambane nje singabe sifaka amashuri endaweni zethu sivula iparty 1 ngapha kithi emadiveleland benza into ezingabe zingazithandiwe lale iparty kusale angeke ingenele lokhona okwenza umuntu lo elogi yakhe angeke ingenele iyathula du
Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakankulunkulu linjani lonke lapha kustudio lapho linjani libingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla libe yimendi bambeni kweli bingelelayo thank you ngabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke alithanda abantu bamlimi lonke ungalindiphisela impilo ende phisela impilo ende limsebenzeni uye phambili sibili phambili noma bekubakhona abazondayo balizondayo kodwa asibonke silizondayo bangoba bavela abanye baliqiniso kabalifuni thank you ndimbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane hhayi loo ndoda kuthiwa ngochabango lo usesibonele ilizwe iqiniso lihle hayi ilizwe lifike ngochabango ukuthi kalamcabangwa kule nto ayibhenefitayo ayidlayo manje hhayi kodwa iqiniso lakhona hhayi kuthiwa ke isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngelukhuza ngengubo liyahlaba luthutshe kumbilahle ungaza ligoqele ngengubo liyatshisa ingubo lithutshe hhayi kuzathutsha konke ngiyabonga bakithi bemfitshane njalo danki imukhumalo
kustudio 7 ngiyabingelela njalo engingakutsho mna ukuthi yebo ngiyabezwa abathutshabanga uright umakhuphe layo e-right umonzora layo e-right so laba bantu baba-right ekugcineni kuba njani asifundeni khonapho ukuthi right abantu laba masithi baqondile bayenza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehlo esiboneni izihlobo zama kula mntu i-right la
kustudio 7 ye mphinde mbuye futhi loku sikhala ngayo utshabango madoda hayi kuzimo okatshabango hayi siyamuzwa mpela lapho uteni ulungisa izinto maye sikuzwayo lapho asazi ukuthi iziqiniso elinganani ngoba kuthiwa uhambe ugijima wayekhodi wayebhlokha amakhandidate e-TCN kodwa kulawo mawadi kungelabantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unomndoda lo utshabango ngalimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi utshabango ngalimbuzi masakazi bakastudio 7 utshabango liyamdlalisa utshabango nje kumele limbuze mpela sibone lathi ukuthi liyambuza mpela into ezikhona hayi lokhu umntu abesitshela ngebhayibhile yoke sitshela ngokuthi abantu babhabhatizwa ukubhabhatizwa kubhabhathizwane ngubani ofuke abhabhathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi erhole iphathi akudingi ukubhabhatizwa yes or no mayebuza umbuzo balimbuza ukuthi otshamisa bavuma yes or no engabe lokhu esitshela ngento zebhayibhile ezingapheliwe la umbuzo ukhonapho yikho mna ngithi kalimbuzi kahle utshabango
studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona izanupf iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lokhu ifuna ukukuthola kodwa-ke eqinisweni mina bengisekhaya izanupf akula muntu oyifunayo izanupf akula muntu oyifunayo izanupf lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyakuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babekwade ngenye indlela ukuthi laba abantu laba hhayi and izowina yona ngendlela ukuthi vele inesitotsi sayiwina ngaso izanup f bhekani istudio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha kustudio 7 nguphi umuntu oluyeke limuzwe ekhuluma edifenda izanup f ukuthi izanup f hhayi yenza into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzele yona izanup f yibo balokhu ubezo Joseph Chuma nalaba balokhu besithi hhayi izanup f seyiyenzile akula lutho njengendlela khona alaphana sokuzima lapha
l lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika umphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ile melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola emelika ezingamachumi amanela nhlanu $45 million ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kuka mnumzana uBlinken kwele Africa wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isiza ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osokwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonoko ukuthi amazwe afana labo Russia labo China asebambene leSouth Africa kulethwa yiBRICS. Okwamanje khonoko ukuthi iUkraine ilwisana le Russia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonoko ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
Abemelika bakwenza lokhu bevele bejongene sibisibili.
Sebedinga amazwe abangabanika usizo abangabuya besekelane le Melika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuziyenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million eCape Verde, mina ngibona ngani imali encane kakhulu ekadinga sizinceda amazwe amaningi. Ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa, kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu imali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Africa evame ukukhekeleza amazwe anjenge Zimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe yibona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi ikathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njoba nchilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima lange China. iChina yonevele ikathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba Taiwan yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan ele Russia khonokuthi lilwisana lelizwe leUkraine. Yikho okunye sokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sokusenzela ukuthi khona bekhekeleza amajwana lawo eSouthern Africa lokuzwanana kwabe kube kuncane, kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwane obutsha lamazwe aweAfrica ukwenza ukuthi kusiya phambili bethula abantu abangabasekela nxa sokusifika kubo United Nations lamanye ama-resolution angafuni ukuthi eyenziwe umhlaba wonke jikelele.
Lo ke ngumnumzana Butler Tembo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelunye njabo udaba lwezemelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans eNew Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco, emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihlela thola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla kumthethwandaba. wayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC umnomzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeng. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.